awuzivoki nire nxa ubukelile since 1980 awukaze kube le rali enjani emathebeleleni zithi but abantu bebezibuyele njalo bebengakwazi ukuthi kule nto ezizaphiwa khona ngabe umongameli ngiyothi eralini yami ngisiye emathebeleleni ndothi mbaphathele ukudla mbaphathele iregalia because vele isikhathi secampaign
and okomgwaqo okhulume ngakho ukuthi kathesi kuyakhiwa umgwaqo ebulawayo Victoria Falls Road le Bhinga Marsh West Road uyakhiwa wathi yena iBulawayo Nkayi Road leBulawayo Tsholotsho Road lokho kusenhlizweni yeSecond Republic ukuthi yakhiwe okuzwayo okuzasuthisa abantu sokuthi kulama plans lemizamo yokuthi umgwaqo lwana uyakhiwe sibili uyefika enkayi njalo thina ngokumazi kwethu umongameli lo esilaye kathesa so umongameli okhuluma nje ngumuntu okhuluma into oyenzayo ngoba nanga ama project esasikhuluma ngawo kwaishangana abakhulunywa ngo-1912 iyaphela lonyaka idamu liyakasi ukubamba amanzi lonyaka kubuye i-unit 7 and 8 okungalamagesi ezimbabwe besihlala emnyameni ngama-load shedding but i-load shedding iphelile ngoba ngethursday yona leyobuyayo ubaba umnyangafu yabe commissioner okusemthethweni i-unit 7 and 8 la maclinics ale sikhuluma ngawo nezikolo seziyakhiwe ngemali zakho ziyisayo emaprovinsi eze-devolution so sinethemba lokuthi umgwaqo nalo uBulawayo Nkayi Road leBulawayo Tsholotsho Road noma sekutheni uzawuyakha kuphela.
Imikhankaso yebandla lakho iqhubeka kuhle yini emathebeleleni North? Kulokuthula njalo akulabo dlangudlangu esiyasizwa abanye besithi babubona kwezinye izigaba zelizwe ikakhulu abamabandla aphikisayo.
Emathebeleni North ama-campaigns ethu ahamba kuhle okumangalisayo dadewethu. Ama-rallies ayenziwa ngama-provincial members ayenziwa ngama-candidates adreswa ngama-politic bureau members adreswa ngama-vice president eyinye recently adreswe ngu-national chairman ewange bekugcwele yikho sithi abantu sebelibonile ilayithi abantu bezimbabwe ukuthi ubaba umnankagwa ulabantu enhliziyweni yakhe njalo kwezomsindo lezi kwezeviolence ubaba umnankagwa upreacha yona every speech yakhe ekugcineni uyabetshela abantu ukuthi hambani liyekhankasa livote ngokuthula into esingayifuniwe ngumsindo so lokho vele matinothi kuthule zwizwizwizwi lami nga-activate ijoke yami is ready to defend abantu ama-citizens ematinothi emaphathini abuya lo msindo emathebeleni north umuntu engawenza nje umsindo emathebeleni north uyalala esejele kungakhethelekanga ukuthi yiphi iparty
then in terms of isupport dadewethu hhaw ubaba umongameli idim nankagwa ngemisebenzi yakho oseyenzileyo ngokutshintsha impilo zabantu emathebeleni north abantu bonke emathebeleni north they are behind ubaba umnankagwa that's why ubone kunjani enkayi abantu bazibuyele ngomoya wabo and abaningi basele bese sidetermine yi-transport abaningi basele i-transport sishotele babonga imisebenzi eyenziwa ngumongameli umnankagwa only 4 years engene kuphawa utshintsha izinto angeke utsho ukuthi ilizwe likuma-sanctions.